Induna yakhe Zufia nobe ngumhlonitsha kulombuthano ucele uZulu ukuthi athule okwesikhatshana akhumbule iqhawe lesizwe uDr Dumiso Dabengwa obekwe lamhlanje entaba zinduna. Lokho kwenzakale ngemva kokuba abaphathi bohlelo beqhubeke ngomsebenzi bengakhulumanga ngokubhubha kwaDabengwa ongaphathanga kahle induna uFriyane.
Ngingakangeni encwadini engiyiphiweyo ukuthi ngiyifunde, bengicela ukuthi sikhumbuzane sonke singabantwana baseZimbabwe ukuthi singasibona iflegi le imi ingafikanga ekugcineni chaza ukuthini, ukuthi iqhawe elikhulu lihambile. Ngicela ukuthi sike sithule umzuzu owodwa silihloniphe singaqhubeki ngohlelo. Nxa sikhuluma ngezamasiko qala sizisondeze qala emaqhaweni okuyasidalela umbuso esikuwo.
UFuyane ugcizelele ngokuthi basele bemadolonzima ngemva kaDabengwa wakhuthaza intsha ukuthi izinikele njengomuyi.
Ah, isizwe sonke khonapha simangele, kodwa okumqoka ngobaba Dabengwa yokuzinikela. Isifundo esisitholayo kuye ukuzinikela, ungazinikelelanga ukuthi wena nguwe khona ozakuthola, kodwa uzinikelele ukuthi isizwe sakini sikhululeke njengoba wazinikela yena. Namhlanje sithi silozibuse wabamba iqhaza eliqakathekile kakhulu sesifike khona sesikhona namhlanje.
Umnumzana Absalom Ndlovu usobhuku bhaka wenswazi phansi kwenduna uMabhena uthi ilizwe leZimbabwe lilahlekelwe kakhulu ngokudlula kwaDabengwa. Uthi uZulu kumele afunde ngempilo kaDabengwa ukuthi empilweni akulalutho lwelihlulayo lapho uthe wazimisela.
Ngizwa ngidabuka kakhulu emoyeni wami. Isizwe seZimbabwe namhla sikulesi sibanga ngenxa kaba kuDabengwa. Silahlekelwe kakhulu kakhulu kakhulukazi, kodwa ke olutsha lufunde kakhulu ekunengi uba kwaDabengwa. Ubana empilweni nxa umuntu efuna ukuthi naye yenze kumele uzinikele njengoba kuDabengwa wazinikelayo ukubana akhulele leli lizwe.
Unkosikazi Elvis Moyo uchaze umuyi njengeqhawe esithi abasakhulayo kumele balandele imbali yakhe.
Abantwana kumele bafunde ukuthi uDumiso Dabengwa ubeliliqhawe eleZimbabwe. Ukuze ilizwe lethu likhululeke, ubaba uDabengwa laye ubengomunye wabo amaqhawe nala asenza sathola inkululeko leZimbabwe.
Unkosikazi Moli Moyo enyandeni kuVillage 6 ngomunye walabo abakhale ezimathonzi ngoDabengwa.
Silahlekelwe ngubaba wethu kade besikhasa beloJoshua Nkomo, besifundisa izinto ukuthi zenziwa njani. Noma kade kulamaqhawe kade silwa egangeni, kodwa bona bebesitshela ukuthi bantwana bogogo yenzani so ukuze ilizwe lethu lilunge.
UDabengwa uthiye umkakhe uZodwa abantwana abahlanu labazukulu abahlanu. Umkhosi wezamasiko oqhutshwe phansi kwesihloko esithi African Royalty Our Heritage njalo lonyaka ugogo induna uMasuku ematshetsheni yena okhuthaze uZulu ukuthi alondoloze amasiko akhe. Ezinye induna ebezikulo mkhosi zibalisa uMatho Ebulamba, uNdiweni weKhezi loMathema weWilonki. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseNandeni, ngiAlbert Ncube.